kuhle ukuthi kathesi uMadula sekunanzelela ukuthi hayi kungaba lempilo ku-NCA ngaphandle kwakhe. Ngobuhluphe sibalana eZimbabwe ngokuthi kulabantu abacabanga ukuthi bona abangama-institutions ngokwabo, ukuthi bacabanga ukuthi bengasuka ama-institutions engafa. And kukanti-ke abantu laba bayakhohlwa ukuthi bathi bona bengingabi khona ama-institutions lawa abakhona. Okwesibili ukuthi kwezwakala ukuthi bangani bazakhetha ukuthi bafuna ukukontinya be-NCA kumbe beyi-political party. Ngile mbono emibili entweni ezinjalo ukuthi okokuqala njengabantu ababhizi bebangumsindo ngokuthi thina i-democracy, omunye nomunye wamaZimbabwe uvunyelwe ukuhlangana, evunyelwe ukukhetha akufunayo. And ngicabanga ukuthi kube nama-political parties amaningi kuyanceda ukuthi njani abantu bezikhethele kuphela. Kodwa uhlupho abangahlangana ngolokuthi kathesi nje kula political parties angu-2 bengaba lohlupho lolu olwehlele ubaba MDC kaWelshman Ncube, ukuthi kathesi abantu either ngabe bakuzamela ukuthi kumbe baku-MDC MDC ekhokhelwa ngubaba uTsvangirai, kungaba nzimela unless kungaba le something eyenzakalayo eshifta abantu ibetshengise ukuthi bona bangcono kulama-opposition political parties akhona, ukuthi bengaba yibo abangamela abantu, yiko ongasebenza khona.
Umnumzana Maduku nguye ongakhokhela ibandla elitsha lingabunjwa.
Kungabe kutshengisa ukuthi hayi thina sicala nokuthi usukile ku-NCA kanti kasukanga, uthethe i-NCA wayitshintsha nje kuphela yaba yi-political party ngenxa yokuthi yena vele akufunayo, yikuthi ebe nguye okhokhelayo nje kuphela. Nxa kuyikuthi kunjalo, mina ngibona nganto kuyabe kulohlupho olukhulu. Kufanele sikhangele mama i-investment eyayenziwayo ku-NCA, not ukuthi ibe yi-political party kodwa ukuthi i-create i-space khonaphana. Okwesibili, thina ngendlela esazi ngayo sasikwazi ukuthi i-NCA iletha wonke umuntu from various political parties, engingakwaziyo ukuthi ama-dynamics anjalo bazadiya lawo njani. Sebesithi sebekhipha yini abantu bonke labana kuma-political party abavela kuwo kumbe sebesenzani? So mbona ngantoa i-leadership yakhe ingaba lenkalakatha ye-problem sibile entweni ezinjalo.